sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Ntulikazi 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene esincayi kangakanani, ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo, akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu.
Owake wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe.
Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela.
Kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazi, lathi sizahlangana.
Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. UZuma usinde ukuvalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngemva kokuba umthethwandaba uvumile ukulalela isicelo sakhe sokuthi udaba lwakhe luhluzwe kakutsha. UZuma ubesetheswa icala lokweyisa umthethwandaba. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana kwele South Africa ngalolu daba. Abasekeli bakaZuma beqhubeka bebuthana emzini wakhe owenkandla. Siqoxele ingcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Vusi Moses Banda, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini osokwenzakele ngalolu daba.
Osokwenzakele ukuthi ngokwesisekela mthetho sase-South Africa, imithetho kumbe imigomo yesisekela mthetho, umuntu uvumelekile ngokomthetho kumbe umgomo owamachumi amane nambili ukuthi umuntu uma ecabanga ukuthi isigwebo esethulwe inkantolo kumbe ukuchaziwa kumbe ake sithi icala lakhe kalihambanga ngendlela efanele, kuvumelekile ukuthi abhale atsho ukuthi uyaphila kumbe ucela ukuthi libhekisiswe kahle ngoba izinto kazihambanga ngendlela. Kusemthethweni lokho kwenziwe ngumongameli osengumongameli olapha eSouth Africa uZuma. Kanti njalo ke ukuthi enze njalo kakusho khona ukuthi mhlawumbe akazi ukuya ejele, kodwa kusho ukuthi njengoba sekwenze lokhu sezobeka futhi njalo isicelo sokuthi isigwebo sakhe sime simelele usuku lamhla ka 12 July lapho inkantolo ephakeme esekela umthetho selizwe leSouth Africa bezokuzwa khona udaba lwakhe. Kusemthethweni ngampela lokho kwenziwe ngumongameli uZuma.
Yena uZuma sike samuzwa sethula amazwi akhe, manje akwasoze amgwenqe na amazwi la ecine esefakelwa elinye njalo icala elokweyisa umthethwandaba.
Ye, kukhona lokho kubizwa ngokuthi izinto ezingaphansi kwenkantolo kakufanele ukuthi mhlawumbe zikhulunywe ngazo. Kodwa ke udaba esinalo ngelokuthi sokunesigwebo esethuliweyo, kanti ke futhi siyazi ukuthi umongameli uye washo ukuthi yena ubekhuluma ngezinto ezingahambi kahle kusukusela ngesikhathi sombuso wabelungu, umbuso wengcindezi. Kanti kungenxa yani kufanele ukuthi angasakwazi ukukhuluma ngokukhululekile la ngesikhathi sokunombuso kawonke wonke? Okusho ukuthi yebo bangawasebenzisa amagama akhe bangajabuli, kodwa into esiyiboni yenzakala manje ngokuthi lolu daba aluseyudaba lezinkantolo kuphela kodwa sokungenele nezepolitiki. Kungakho naye amagama akhe anokupolitika ngaphakathi kugqugquzela labo abamsekelayo ukuthi babe namandla ukuthi balwe bamsekele njalo umhlaba wonke jikelele uhambe udabukelane naye kulesi sigwebo asinikeziwe ukuthi sibona kubonakala ukuthi njengobesho ukuthi kasikho emthethweni kanti njengoba sisakhumbula ukuthi kulabo abethula isigwebo bakhona ababethi nabo ihlekane lincane elathi cha alivumelani nalesi sigwebo libona ngathi izinto kazihambi ngendlela efanele
sizwa kuthiwa abasekele bakazuma belokhu bebuthana emzini wakhe enkandla ubona kungaphela njani lokhu bagcina yini becitheka abantu
kusobala ukuthi laba abalandeli ngabasekeli balowayiswa ngumongameli uZuma bazoqhubeka njalo behlangana bemeseka lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sibucayi kangakanani ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshulwa nokubulawa kwabantu uma nje kungenzeka ukuthi owayiswa ngumongameli uZuma kuthwembe uyahamba kumbe uyaboshwa aye ejele into esiyaziyo sonke seyibona izokwenzakala ukuthi empeleni kusazoba khona ukufa kwabantu ngoba siyazi ukuthi isifunda saseKZN isifunda esigcwele udlame kakhulu abantu bakulesi sifunda kabakwesaba ukufa bahlala bezimisele izimpi ezinkulu esizithola eSouth Africa ezamatekisi zitholakala kulesi sifunda kanti njalo ukubululwa kwabantu babulalane uma kungezwisiswana kutholakala futhi kakhulu kulesi sifunda ngokunjalo kungaba yinto egcwele ubuhlakaniphi ukuthi inkantolo ephakeme mayizokwethula isigwebo kumbhekisela lolu daba bacabangisise kahle ukuthi leso sigwebo sizoletha ukuthula nokuhlaliseka phakathi kwelizwe leSouth Africa kumbe kuzoletha uqhekeko phakathi kwabantu nakuyona iANC
umnumzana Vusi Muzi Sibanda ingcwethi ecubungela izomthetho njalo engumgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrica esilala kweleSouth Africa iAfrica Diaspora Forum ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Kumanani awethulwe izolo ntambama, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 ababulewe yi-COVID-19 kuthi abafika phose isigidi 809 babanjwa igciwane le-coronavirus kumanani wona la ayizolo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liphansi kakhulu, izolo ledlule kancane ikhulu 1176 kona bekuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilijumi 10,000 ngelanga linye. Uhlelo lokuhlaba amajekiseni lusaqala. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi sokugcwele ezibhedlela osekubangele ukusilela kwemibheda lomoya we-oxygen ezibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitoring mechanism umnumzana efidlela Ncube.
Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela imbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazi ukuthola i-oxygen lezinto ezingamncitha aphile. Ngakho ke akuseneliseki endaweni eziningi ukuba abantu akwazi ukuya ebhedle fice ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo njalo. Isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngempela ukuthi lungi lokho singaphelelwa ngabantu abaneki kakhulu, abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasilele. Wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso ukuthi ama vaccine aweneli abantu malutshwane kakhulu, ayabuya aphele abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second jab ukubuyela bayehlatshwe ngokwesibili, kodwa akakuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokuqala abenelisi ukuthi bathole lawo ma vaccine leyo mjovo efaneleyo, lawo majekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu kuba kubangwa ukuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhuluma isiloqiniso, yebo kambe kuyangena lapha lalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalutshwane. Kuyadingeka ukuthi bayathenga kunenge ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina ungasitshela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimkhakha emibili. Kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le-COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distancing, basanitize, bageze izandla, bazivikele ngokungahlanganyeli abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo le-World Health Organization bayilani. Kodwa-ke njalo siyathola abantu labo abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumende udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokhuyana. Abanye ngabathi ungcono ngibulawa i-COVID lokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho-ke bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. Lakube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kuloku ungahlatshwa.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ebalisa ukungahambahambi lokubuthana kwabantu abedlula amachumi amahlanu ngasikhathi sinye. Kodwa umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi balembiko ethi abebandla lezanu PF baqhubeka bebuthanisa abantu kungelane lemigoqo ekhona.
Lathi samambijana sathi sike sime sibone ukuthi limgoqo kanye sibisibili iqonde yini ukuthi khona iyenze impilo yabantu ibe ngcono, kumbe ijonge ukuthi yenze ukuthi thina singakwalisa ukuthi senze lokho ofuza ukuthi sikwenze njengebandla elezombangazo. So ke sisabakhangele bona bezana ukuthi bayilandela yini leyo mthetho yabo abayifakileyo. Sisazama ukuthi sibone nxa kuyikuthi beyinaka benazelela leyo mthetho njalo beyilandelela, kutsho ukuthi hayi lati siza kuthi hayi kutsho ukuthi kufuze ukuthi kube njalo. Kodwa nxa kuyikuthi singababona ukuthi bona belokhu begijima behamba phansi laphezulu njengalokho esikubona kwezinye indawo, siyakwazi ukuthi ebhinga North kathesi sikhuluma kanje babhizi ngabamanga, siyakwazi ukuthi bebelemhlangano ngaphi langaphi, so sibakhangele. Nxa kuyikuthi ke bangaqhubekela phambili besenza njalo, lathi kutsho ukuthi sesiyagcina sithi hayo lathi singene. Angikhulumi ngebhinga North yodwa, ngitsho nje anyway phakathina kweMathebeleni North, nxa kuyikuthi abezanu behamba besiyakwenza imihlangano yabo, lathi zaqalisa ukwenza ethu imihlangano ngokuphangisa.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo, kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19.
Chris, ukuhlangana kwabantu ikakhulu kuma-structures ethu, ama-polling station based. Remember thina silama-structures aqalisela even la kuma-villages. I-village la nge-village yabe lama-structure. Abantu kabayekeli ukuhlangana, abantu bayahlangana ngoba hanti yabona ukuthi i-structure sethu sigoqela abantu ababe balutshwana, abantu abahlangana kwenye indawo nje bengabantu abalutshwana. So abayekeli ukuhlangana ngenxa yokuthi sokube lalokhu kusho ukuthi singathi lo mkhuhlane usukhona kusho ukuthi abantu abasabingelelani nabo makhelwana kwababa akuyenzi lokho abantu bayahlangana uyabingelela umakhelwana wakho umbono ukuthi yena angabe enjani namhlanje uvuke enjani and so on and so forth yikho okwenzakalayo lathi emhlanganweni wethu siyakhangelana nje ukuthi sibonane ukuthi laphana kuvillage liyana kuminjani kumbe kupolling station liyana kuminjani asoze sayekela completely ngoba silokunakakelana esikwenzayo njengabantu bebandla linye so asisoze completely sithi khona okuhlangana kwabantu kuyama kodwa esingasoze sikwenze ukwenza imihlangano yabi labantu abaningi kodwa ukuhlangana kwabantu abalutshwana bebingelelana bebonisana ukuthi omunye nomunye uright yini kala problem yini lokho akusoze kume kuyaqhubekela phambili
sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanpf bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye COVID-19 besenza ezombusazwe
emathebeleni notice ke sababona bayahlangana lapha nalaphana njengoba ngichilo ngaphambilini ukuthi khona thina into esiyenzayo ukuthi sizaba siyabe silokhu sibakhangela sifuna ukuthi sibone ukuthi bona bayanga kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazwe lathi sizahlangana
umnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini isihlalo webandla le MTC Alliance esigabeni seMathebeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezano PF yehlule
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umanyano weSADAG usuthumele iqula elikhangelelwe ukuya kweleSwatini lapho osekuqhamuke umvukela kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha uZulu sekhuthazwe ukuthi alimuke igciwane le-coronavirus ngoba selimemetheka ngesiqubu esethusayo. Linkuthazo yenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHeroes Acre eHarare emngcwabeni kaClever Shadrack Chiramba owake waba umsekeli womholi webutho leGugurahundi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi baka Studio 7 igama lami ngusiqondiso ngokompofu bengicela usizo nginenkinga kakhulukazi ngohlala ngiseGoli bengicela usizo kakhulu lapho engihlala khona bengine flat so eflatini since kuvalwe last year March ngaba nesikoloto so isikoloto ngasikho ngasibadala ngasibadala kwazo kwafika manje sebethi bayavala futhi solo ngingakaqedi ukusibadala isikoloto koloto sabo sithi 8792 la ngihlala khona so manje mangithi ngifuna ukuma bathi hayi ngingaphuma kodwa ngishiya impahla since ngingakabhadali isikoloto sabo manje bengicela usizo kubantu ukuthi bangisize ngibhadale lesikoloto sabo ngithathe impahla zami ngiphume khona indawo engitholile lapho engizoya khona ngicela usizo kubantu ngicela usizo ngoba kuvaliwe i-lockdown manje vale vele ngiyelane sendingakwazi nokuthi ngizobamba phi ngihlanganise ini nani so bengicela usizo kubantu bakithi abangizwayo ngokuhlala ngiseGoli ngiyacela usizo kakhulu olweni ngiyabonga uma ngaluthola usizo inkosi libusise
yathi nama linjani lonke bamthokazi lonke selizwele namhlanje adibe mamele iurama adibe mamele umnaka wakhe ukukhuluma lapho eZambia lizwele maedi na vele nofunda khona ukukhulela eZambia yabona nje ukuthi vese buzo omunye umuntu ongazowa kulelizwe that's why lelizwe bakulanda abayizwela omunye uqala wayesibusa uqala ngathi background yakhe uyakhwaya bo Mozambique lo manje la lo uzwazikhulumela ke namhlanje bachaya izandla abantu beZambia bachaya izandla kujabula impela ukuthi awu kanti umkhaya abantu bakithi hayi kusethe kuzima lokho lizwele ke namhlanje kade bemamebisa kulozene ezikhulumela odira vele eZambia ligusekala kukhulele khona ufunde khona weZambia lona baba lwana that's why lenhliziyo embizwana ngasizweli vele kuyezwa lutho ukuthi kumbe ikwe entweni zethu vele esomisela kangaka akalamuzwa ukuthi ngweZimbabwe hayi yena ngokuza asithole ke
hello Studio 7 njani Studio 7 ngiyani phuma eHarare ngifakaza ngezikolo ukuthi kathi kuthe ngezikolo zingasavulwa njalo lebhoda kuvalele nasisebestudio 7 ake nisibusele kubalaleli
linjani bantu bakastudio 7 labo bonke nje abalalela emakhaya khulumayo ngumachisela lapha esijawuli hayi bantu siyezwa nje konke okukhulunywayo lapha siyabonga futhi lisethulela khona izikhathi nangamathuba kodwa nakho okunye ke lapha emfisa ukuthi abantu ke singani siza kukhangela ngamehlo aba indaba yecovid indaba yecovid kukhanya inhambi yakhwela kakhulu okwethusayo izikole abantu bethu abasafundi uhulumende umuthi ubukhona hlaba wonke amatitsha amaningi ahlabile abantwana kwathiwa kabahlabi ake asichazele ukuthi okwabangela ukuthi abantwana bengahlabi kuyini njengoba amatitsha ehlatshiwe umabili amajekiseni yini-ke le esisesabele ukuthi bafundise abantwana ke sichazelwe lapho nje sizwe sonke ukuthi hhayi okwabangela lokhu yilokhu sibuzele anybody parliament
linjani basakaza baka studio 7 undawana zonke zeMelika lapho likhona bo Gibbs labo ntungameli inkomo lapha nya cela bakithi siyadinga kulo mtaka Elizabeth Giani mtaka Simon Giani owasuka thathwa lejaka ngo 2001 enkayi khona leyo wayendele enkayi manje wahamba wahawula laya samazi ukuthi ungaphi siyadinga sile ukuthi khona lapho khona kumbuyafila kumbe kaphi siyacela sikuthi lo jaka ngazi ukuthi umuntu onjani ongagcina umntwana wabantu isikhathi esingaka angabuyeli kibo uyabe ngumuntu onjani siyacela silumtaka Elizabeth Giani uSthabiso Sibanda ibizwe lakhe nguSthabiso Sibanda umtaka Elizabeth Giani umtaka Simon Giani ekhezi kobhidi siyacela kakhulu hayi ngivingelele kakhulu bonke abakundawana zonke ngithi linjani khona ngapho kucharacters lapha sikhala futhi ngokuthi icharacters abe yatshintsha ukuholisa abantu isishebo akula sishebo abantu bayakhala kakhulu ibanike isishebo esizwakalayo hayi isishebo akula silantu bakhala linjani lonke ma-members e-characters ubambe umsebenzi ngendlela sa channel khonapho uvuka njani unasike usisi unamafika ududu nithi pilare ngenkosi ikoroni yabulala
ithi salubonani basakazi bakastudio 7 libingelela lonke nje okhulumayo ngentuthuko from ilipane ithanda ukugxila kakhulu umabandla la aphikisayo la gcile kakhulu kumonzora lo umonzora sesimazi vele ukuthi photocopy ezanu isigijimi sezanu nje asela ndaba la usekho umuntu ongamaziyo ibingigxile kakhulu lakumqondisi lo mthokazi lo wakithi lo hhawu usesemfishane kakhulu for umelana lezana hawu usesemfishane usakhawule emadolo nje ibuye ngibuze kakhulu ngayo umqondisi ukuthi uyake hambe ekhankasele ukuvotelwa khonale sibile sishoneni indawo zonke khonale efuna for yamavoti ukuze ekwazi ukuthola umbuso ofuna khona okuthiwa ilizwe liqunywe thina sikabile ndaba lakho lokho thina abanye safuna ukukhipha le nyamazana kodwa yizanu le ngoba vele ukuqhunywa kwelizwe lokhu siyakwazi ukuthi angeke ubuye mana from here ngaba yilong process le hhayi abantu abazama ukubambana mbuye kakugxile kakhulu la kuma-supporters wakhe la asegoli la ukuthi babuya yini bona ukuzorejistela ukuthi befote ume baphonge ukukhuluma nje besegoli khonale bephonge ukukhuluma bengavabesithi kuzazenza inexa bona bengabuyanga ukuzovota kathesi bakhalele ukuvota bekhonani soloku izanisala nje bazoyenza kanjani bahlala bebhonga kanjalo nje abanjeandlala aphikisayo azama ukubambana bengumanyana kwazi ukugijwa le nto othiwa yizane sizalele edubeni sikhulele edubeni ngayo hhayi yasinyanyisa nje ngiyabonga
ngathi ngijabula le mayi ongafuni ukuqala Studio 7 okwesibili ngiyowubulisa lo mama onzalayo masitholwe endaweni yasenkaya masobhuka kithi osamthabiso samofaki ithi linjani lonke ngithi yesh badala bakithi liyakubona ukuthi izandla yenza kanjani sale siphegelwe idamu sokunabo 6 years la manje akwaze kubuye kugeka amanzi ahluphi ukuthi nathi sinkomo ukupompe ukuthi sihlale sizipompe lesicelo sokuthi ke sincede singabe ngedamu endaweni yayo singahlupheka manje get so voto bebuye besiphathela ama 1kg right beqeda lapho bese besithi basiyenza sina siyalamba nakuzandile naye yasilambiza ngajabula le audio mayingafuni
indaba ubaba uMagalela yena efuna ukuthwakaza ingakhulume ekufuna yena ubaba uMagalela ufunelapha izandla latsekele qhubeka ukuthi lwelele lungile emandebeleni si right ngaba kamakazi xa wena Magalela baba sola thwakazi yehlukanisa wena ufunelana so izani right yekela labeka ngokwena
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika izolo lithakazelele ilanga likazibuse kule mibuthano engazange ike ibonakale nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Elakwele Pakistan lithi lilobufakazi bokuthi le-India yilo elathiya umaqhuphula emoteni kwafa abantu abathathu kwalimala abangama-22 edolobheni le-Lahore. Kwezemelika. Ingxenye yesakhiwo eyasala imi ngemva kokuhluka kwenye ingxenye besikhangelelwe uqediselwa ukuyiselwa phansi izolo ebusuku ukuze abahlenga uzulu owelwe ingozi le baqhubeke ngomsebenzi wabo kungela ngozi. Umeya wedolobho le-Miami-Dade uDaniela Levine Cavah utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bami ukuzama ukuhlenga abantu kusakhiwo lesi ngomgqibelo. Uthi bazaqhubeka namuhla bedinga abantu abedlula 121 abangakatholakali kulaba litshomilane abatholakala befile. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utaba lwe building le Surfside eFlorida eyileyo lutaba olumangaze abantu bonke abaningi ngoba sibone even nomongameli uBiden esiya lapho ukuthayuza ama-families alahlekelweyo. I think kwethusa abantu abaningi kakhulu ukuthi building ingamane ikhithike nje and therefore it brings into question ukuthi ama-buildings la ayamentenwa yini to make sure ukuthi structurally alokhu eqinile ngoba siyazi ukuthi even layo le building you see i-building endala I think I understand ibisimele ukuthi thole inspection yayo e 40 years ukuthi ba-check ukuthi structure sayo sisasenjani. So yes, ayinto ethusa abantu abaningi kakhulu le nto yenzakale Florida.
Isehlakalo lesi singasitshengisa ukuthi izindlu zele Melika azigcinanga na.
Isehlakalo lesi esoku udilika wale building mina ngokubona kwami angeke ngitshe ukuthi sitshengisa ukuthi izindlu ze-America azigcinanga. I think nje isehlakalo esitshengisa ukuthi izindlu lezi zinida ama-buildings la anida i-maintenance ngoba amaningi ama-building ama-high-rise buildings lapha e-America aqine amadala even ukudlula le ekuthileyo. So angeke ngithi i-blanket statement ukuthi ama-building e-America awagcinanga kodwa
kathele ukuthi ama building wonke kumele a inspectwe kube le maintenance njalo futhi enye into kumele sinanzelele ukuthi building le ibise engingathi ibise e beachfront so elwandle so kunengi okwenzakalayo elwandle ngoba wani ichebechebe most of i area yakhona ichebechebe so kumele ukuthi kukhangelisiswe khona lokhu ukuthi ama building akho endaweni esifana lalezo o aseduze lolwandle angabe ku danger yini ukuthi angadilika maka ukuthi i structure sakhona asiqinanga
lo ke ngumnomzana Den Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube xoxa le studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo owake waba ngumongameli wele South Africa umnomzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe inani lababanjwa igciwane lecoronavirus liqhubeka liphezulu sekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela ibandla leMDC Alliance lamisa ukukhankasa likhankasela ukhetho kodwa lithi elizana uPF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com